So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga tanono tanono kawande olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 1 Mpandula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje usiqoqoqela mphoko obotshwele icala lokudlwengulwa umzukulu kubikwa engezwani loyise umnumzana Phelekezela mphoko ongumsekeli kamongameli welizwe okokuthi baleminyaka emithathu bengakhulumisani.
Bafuna ukuthi ufe kodwa bengakubambanga ngezandla khona kube ngathi ungumuntu ozifele kuyadanisa kakhulu lo.
Umumo uqhubeka usiba mubi kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa.
Uyafica ukuthi umuntu uyaphuma ekuseni esiya emsebenzini ethethe ekhombini imiswe ikhombi amapholisa ehlise wonke ama-foreigners lithwalwe kuthiwe liyadiport.
Udaba lodlakela oluqhamuke emhlanganweni wokuhlaziya ukuthi uhlelo lwabatsha i-National Youth Service luvuselelwe na ludluliselwa phambili edalele ephalamende.
Into ye-youth service ungahamba even during i-commissioning ye-genocide or the youth brigade. So siyakwazi ukuthi ungayizwa sokukhulunywa vele ngento zonalezi indirectly ikhulunywa nge-violence.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Usiqoqoqela mphoko obotshelwe icala lokudlwengulwa umzukulu wakhe ubikwa engezwani loyise umnumzana Phelekezela mphoko oyingumsekeli kamongameli welizwe okokuthi baleminyaka emithathu bengakhulumisani. Iphephandaba lobulembu ele The News Hawks lithi ababili laba babanga imali yenkampani ye-Choppies. Leli phephandaba lithi njalo lokuthi usiqoqoqela uhlala ethwalise nzima uyise ngokuthi kanti vele uyise wakhe uqobo ngubani. Kodwa leli phephandaba alivezanga ukuthi imbiko le igcizelelwe ngokweneleyo na. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhulumisana lomphoko ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe. Umumo uqhubeka usiba mubi kuzizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa. Izolo izigulane ezivela eZimbabwe bezivinjwa ukwelatshwa ezibhedlela zeJohannesburg. Kuthi eLimpopo uDokotela Poppy Ramathuba owabonakala ethwalise nzima izigulane ezivela eZimbabwe izolo uthe kuzamele umongameli Emmerson Mnangagwa ahlawulele bonke abayakwelatshwa eLimpopo. Iziphathamandla zamabandla aphikisayo lazo zibikwa zisithi abavela eZimbabwe kumele basuke baphele kwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala eSouth Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Umumo mubi baba Gande, izizalwane zeZimbabwe zihlezi manzonzo, zihlezi njengempunzi, impunzi ezingelwa yizinja isendaweni eligceke kungala zihlahla. Yiyo indlela ekhona ukuthi nxa ugula umuntu bafike bakuvimba abantu egedini lesibhedlela uphendukiswe ukuthi ebuyela ebuyela endlini ugula. Abanye abantu baye bakuma chronic illness zimkhuhlane leyi efuna ukuthi unathe amaphilisi uyalanda amaphilisi bafike bakuxotshe. So ngenye indlela kuyabe kuthiwa hamba uyokufa. Bafuna ukuthi ufe kodwa bengakubambanga ngezandla khona kube ngathi ungumuntu ozivele. Kuyadanisa kakhulu lo.
Mbula lo esizwa ukuthi othiwa nguMackenzie ungasitshela ukuthi kuyini osuzwe ngakho ngaye?
UMackenzie ubekhuluma kule video lapha bekhuluma khona esithi khona okokuqala kukhulumileyo uthi yena ithi ngisho ukuthi ungumkhokheli webandla ukuthi ayi Democratic Alliance uthi yena nxa efica umuntu weZimbabwe efakwe emchineni kumbe kuoxygen esibhedlela uzafika angcothule umchina lwana afake umSouth African emchineni lwa abe sekhuluma futhi ngokuthi uza arranger ama lokuze nama gangster lapha kulabantu labantu ngama gangster labo siyake sizwe ngabo kube Cape Town abadubula nayo bakhona vele indawo ezine so uthi ke uza mobilize bona abantu ukuthi khona kabadubule abantu abokuza ukukhuluma on video lokho i-video yakho na ibi ukhona obeyicubungula nje omunye umuntu okhanye ngumZimbabwe nokade eyicubungula i-video yakho ukhuluma into ezinenga kakhulu ezichaqisa umzimba uMakhenzi kodwa ke isimanga yikuthi umuntu wakho na kabotshwa kenziwa lutho nje ungathi ukhulume into eqondile ugcizelela kuyona leyana eka mama lo obekhuluma lo MEC oweLimpopo uPopi lo oweLimpopo soke sokuyinto kasebeyenza injalo batshotshozela ukuthi uZulu akubone kuyinto okumele yenziwe yona le kuyinto embi kakhulu edanisayo ongeke uyicabangela ukuthi kulomuntu emhlabeni ongakhuluma ngendlela enjalo wesifuthe ngumuntu ongumkhokheli
aloke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa kolunye udaba olufanayo eLebotswana selikhuthazwe ukuhlonipha amalungelo abangena elizweni okungekho emthethweni lokhu kuza ngesikhathi kulokuqonga kwezehlakalo zezizondano kwabokuza kwele South Africa ikakhulu ezibhekiswe kwabeZimbabwe intatheli izindaba yeStudio 7 nomqondisi Dube usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHaveron kweLebotswana
Ngesikhathi kubanjwe umhlangano oqoqwe inhlanganiso yeSouthern Africa Migration Management Project edolobheni leJwane ngomvulo iningi livumelene ukuthi kumele kudingwe indlela yokuphatha kahle abokuza umsekeli kasebalukhulu kugatsha olubona ngokuqhatshwa kwabantu kweLebotswana unkosikazi Buyinelo Libilo ekhuluma kulomhlangano uthi okokuqala umuntu kumele abe lamaphepha aqondileyo ukuhlala lokusebenza elizweni uLibile uthi okwesibili kumele kudingwe ukuthi lapho abangalamaphepha bangaphathiswa kanjani ukuze bengazitholi bephambi
One way or the other, we interact with these migrant workers. But the question that we may pose to
noma kanjani sihlangana labo kuza emsebenzini etshiyeneyo kodwa kumele sikubuze ukuthi balemvumo yokuba selizweni balamalungelo bani njengabo kuza njalo singenza njani ukuthi babe lamalungelo njengabo bonke abokuza abaselizweni
umhlangano lo uvumelene ukuthi kumele kube lemizamo kanye lemthetho to ekhona ebona ukuthi abokuza abavikelekile ikakhulu uma lapho abasebenza khona noma bengela maphepha unkosikazi Gloria Moreo Fontes owenhlanganiso Southern Africa Migration Project uthi kumele amazwe achineyo ahloniphe ilungelo loluntu
imithetho eyavunyelwana ngamazwe omhlaba ithi ilungelo loluntu kumele lihlonitshwe njalo kumele sonke sisebenze endaweni ngilabandlululo
ngemva komhlangano lo kukhalelwa ukuthi kube lokusebenzisana ngcono phakathi kakhulu wabaqhatshi labokuza abangena elizweni ongekho emthethweni eminyakeni esanda kudlula inzondana kwabokuza emazweni ashiyeneyo iya iqonga ikakhulu emazweni afana leSouth Africa lapho izizalwane zakhona sitha bokuza bephindele emuva abanye abafana lonkosazana Sindiso Spanda bathi noma nje kweLebotswana ongela nzondano emgceke njengeSouth Africa kulukhulu uhlala kwelinye ilizwe kakhulu uma ungela amaphepha
pelwe kumbe ngithi singama foreigners kwamanye amazwe inkinga esihlangana nazo ziningi kakhulu uyafica ukuthi umuntu uyaphuma ekuseni esiya emsebenzini ethese kombini imiswe ikhombi amapolisa ehlise wonke ama foreigners lithwalwe kuthiwe liya deport nxa usuka endlini uyabunga plananga kumbe ngithi ungalacebo lokuthi wena ubuyela ekhaya abanye umuntu uyabechiye abantwana endlini ngale emsebenzini uyabunga sasazakala ukuthi uyabuya kumbe kawubuyi usuka lapho susiya deport wena uzitshela ukuthi uvusi emsebenzini.
USpanda uthi okunye ukuthi abokuza bangaze bezame ukuthola amaphepha aqondileyo okusebenza. Batshelwa ukuthi kulabe eBotswana abangenza lowo msebenzi.
Uthi uyabuyela kini futhi ufica ukuthi into azimanga kuhle. Shiwa inkinga esihlangana lazo zisithole senzima singabantu belizwe leZimbabwe.
Kusenjalo inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights Commission ZHRC ibambe umhlangano kuyona le iviki eHarare lapho kutshengiswe ukukhathazeka ngesiphatho sabokuza emazweni angaphansi kwenhlanganiso yeSADC. Umbuthano lo ube ungenelwe ngabagcina isihlalo sezinye inhlanganiso ezifana leZHRC emazweni asemhlubulweni ngezansi kwezwekazi leAfrika. Ekuphelwani kwalo umhlangano kulotshwe isivumelwano esibizwa ngokuthi iHarare Declaration on Violence Against Migrants in the SADC Region. Ngaphansi kwesivumelwano lesi kunqunywe ukuthi amazwe wonke angaphansi kwenhlanganiso yeSADC abone ukuthi abokuza bayavikelwa njalo kuhlonitshwe ilungelo loluntu. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngisaron kwele Botswana.
Umgcini sihlalo wekomiti yebhala leparlamente ebona ngendaba zabasakhulayo umnumzana Omegasibanda owebandla lezano PF uthi uselova ugwalo oluzahambisa edale leparlamente echasisa ngodlame oluqhamuke emhlanganweni walikomiti kobulawayo ngolwesibili. Likomiti iqhubela umhlangano ngenjongo yokubuza uZulu ukuthi uthini ngokuvuselelwa kohlelo lweNational Youth Service olwazakala ukuthi ngama-Green Bomber. Abatsha bacatshangelwa ukuthi ngabebandla lezano PF batshaye abantu abethule imbono yabo ephikisa ukuvuselelwa kwalolu hlelo. Iphephandaba leNewsday libike ukuthi abatsha abanakakelwa ukuthi ngabezano PF njalo baphambanise umhlangano ofanayo ewathomba esigabeni seManicaland izolo. USibanda utshele iStudio 7 ukuthi ugwalo aluqoqayo ngolodlakela lwakobulawayo uzalufikisa edalela eParliamente ngolwesibili. Ibandla lezano PF liyakulandula ukuthi yilo elidale loludlakela. UNtungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo ngaloludaba.
Ngibona ngazathi into engamangalisiyo enza ke leyo vele uma ukhuluma ngento yeNational Youth Service kuze uthi ubekwazi ukuthi ukhuluma ngodlakela. Iyabonisa ukuthi vele ma indaba yangkhona isiqalisa iqaliselwa ukuthi kwenziwe odlakela. So ngibona ngazathi abantu beZimbabwe kuze bebekwazi ukuthi wonke umuntu othi kaku-introduce iNational Youth Service indaba ekuthi aku-introduce i-violence. Into ye-youth service ungahamba even during i-commissioning ye-genocide or the youth brigade. So siyakwazi ukuthi ungayizwa sokukhuluma vele ngento zonalezi indaba ekuthi ukhuluma nge-violence.
Abatshayiweyo ikakhulu kobulawayo bathi batshaywe ngabasakhulayo bezanu PF kodwa isikhulumeli sezanu umnumzana Tafazwa Mugwadi uyakulandula lokho uthi abatshayiweyo ngabebandla lakhe. Iqiniso yilipi?
Mina ukuthi izano iyabulala abantu ithaye abantu ijike izenze i-victim akusiyonto entsha. Isuke lakho ngama-80s ithatha umuntu ithi namhlanje singu-chairman wezano kusasa bebuye bembulale bethi ubuleke ngabantu bezaphu bembulalele ukuthi indaba engafuna ukujoyina izaphu izaphu. So lakathesi ukuthi bethaye abantu bebe sebejika bethi ngabantu babo akusiyonto entsha bakwenza bahlala bekwenza. Ungakhumbula ivinisti uyisidumbu somoyi ngo-2001 owakuthiwa ngumthokozisi yenza into efana nayo bambulala baqeda bathi ngumuntu wabo bahlala besenza njalo. So okutsho uTafazwa Mgwadi ukhuluma lona ibhayibhili lebandla lakhe lokuthi liyaganga lijike lizenze i-victim.
Ukuyiwa phambili ubona ihamba njani limihlangano njengoba sibona izigilamkhuba lezi ziqhubeka ziphambanisa ichithwa nje?
Kusiphambili sesiku-election mood vele imihlangano yonke siyi-political contest. So uma sokunjalo lapho kuhlanganwa khona kuyabe kusiba nodlakela, udlakela luyabuya luqansa kusazoba worse ngoba anti kumnyaka ozayo kuyavotwa. So ibandla lodlakela eliphila ngodlakela lizalwenza udlakela olwedlulisileyo kodwa abantu beZimbabwe kuze bezimisela.
Ubona emaphethelweni uhulumende eqhubeka yini ngokuvuselela uhlelo lweNational Youth Service lolu osoludale inkulumo?
Njengoba uhulumende ethatha izikhiwi engaluvuselela elethi lize ayisilo lokuvuselela umnotho kodwa ngelokuzigcina embusweni. So i-youth service ingenye yezinto ezayigcina embusweni, so bangayivuselela kungazake kusimangalise lokho.
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo ohlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo. EleZimbabwe izolo limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lengozi ezidalwa ngokuthatha izidakamizwa emhlabeni jikelele eleWorld Drug Overdose Day. Ngeminyaka edluleyo, eleZimbabwe lalingela dubo lwezidakamizwa kodwa kusukela ngeminyaka yabo 2015 uqale ukuziveza njalo lokhe umemetheka ikakhulu emadolobheni. Isikhulumeli senhlanganiso esebenza ngababhekane lodubo lwezidakamizwa eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, unkosikazi Nobuhle Maplanka, utshele uGaina Kumede Saidi weStudio 7 ukuthi babe lombuthano izolo eHarare okunanza leli langa.
Sina njengeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ihlanganyele labanye sibathi ngama-partners ethu namhla sibe sisezibarase kwaku-support group yethu lapho khona desilezifundo mayelelano naleli langa le-drug overdose. Sikhuthaza abasebenzisa izidakamizwa ukuthi into leyi imbi kanganani, njalo sibakhuthaza ukuthi babe ngabantu bokuthi nxa bekwanise behlukane lo mkhuba lo wokusebenzisa izidakamizwa.
Lingathi uhlupho lokusebenzisa izidakamizwa liyasile yini kumbe lokho lumemetheka?
Iproblem yokusetshenziswa kwamadrago napha eZimbabwe iyalilokhu ikhwela, njalo thina njengeZLDN sesilenhlelo zethu esizenzayo sihlanganisela lohulumende lapho sibafundisa khona ngama-harm reduction services. Saqala sayenza leyo program amavikini adlulileyo le-Interministerial Committee on Drug. Okwamanje sesifundisa ama-healthcare service givers so that babe lolwazi lokuthi abasebenziswa izidakamizwa bengancedakala njani, njalo linani lalabo abasebenzisa izidakamizwa lingayehla kanjani. Siyathemba ukuthi singasebenzelana ndawonye sibambisane sonke udubo lweli kumbe inani labantu abasebenzisa izidakamizwa lizakwehla kwele Zimbabwe.
Inhlanganiso yenu ihlezi ikhuluma ngeZimbabwe Drug Master Plan. Injongo yeplan le ngiyani?
Sina i-master plan yethu siyidrafta sesibone ukuthi esiwathi ngamasevisi abantu abasebenzisa izidakamizwa lapha eZimbabwe ezedleleni akula. I-master plan yethu ithi akube lama-rehabilitation centers, at least one rehab in each and every province so that labo abasebenzisa izidakamizwa bethole ukuncedakala. Nxa singaba lama-rehab alabo abasebenzisa izidakamizwa, sokusitsho ukuthi sesizekwanisa lathi ukwehlisa inani lalabo ababulawa yi-overdose, ngoba sithi sikunje amasevisi abantu abasebenzisa izidakamizwa bedlela zethu asinawo. Iningi labo bahanjiswa kuma-mental institutions like aboHarare Hospital kubo-annex, ofuthi thina sithi laba abantu abafuni indawo ezinjalo. Abantu laba bafuna i-rehabilitation center lapho ukuzabe khona kula ma-service abo onke aqondane lalabo abasebenzisa izidakamizwa.
Alo-ke ngunkosikazi Nobuhle Maplanka, usomlomo wenhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, obexoxa leStudio 7 eseHarare. Okwamanje-ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi amalunga ebandla lakhe engahlangana lomuntu olodlakela abanike amanzi umuntu lo anathe adlule. Ikhomishini elwisana lenkohlakalo eZak isithathele abantu imali edlula izigidi ezingamachumi amabili lanhlanu, $25 million. Laba bantu ngabacathangelwa ukuthi imali le bayithola ngendlela ezingekho emthethweni. Okwamanje sengithethela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani nje lonke, linjani wasakazi bethu Chris Gande, hayi kambe njani Chris impela, hayi siyazizwa izindaba, siyazizwa izindaba zeZimbabwe nje zonke. Ye hayi namhlanje uthanda ukuphawula ngento nje ezihlupha abantu lapha neZimbabwe. Into yokuqala lapha into ehlupha abantu eZimbabwe ipolitiki, ipolitiki lapha nayi iZanupiyefu yafundisa abantu ipolitiki engalunganga mpela, ipolitiki yokudla abantu abasasebenzela abantu sebengabantu nje abazisebenzela bona nje besebenzela izisu zabo nje bonke nje amapolitiki lana nje angathi akhona ngale Harare vele ubuningi bawo wonke asomapolitiki asebenzela abantu babesebenzela abantu kodwa shothi basebenzela bona abakhona ngale Harare hayi khona ngapha emadiplele manje manje sesithembelekile yimthwakazi hayi lesibona ngathi izasikhipha mpela ebhuqwini lo lenxushu nothini lesiyifakwele abantu beHarare.
Siyabingelele emsakazweni Studio 7 sibonge ngomsebenzi lesiphathele wona. Kahle kahle iZANU-PF uma abantu baseZimbabwe beyivumela beyekele lisebenzisa i-old strategy sokuthi makuyo kuma-elections kumele kushaywe abantu, kubulawe abantu, kukidnatchwe abantu, kutsho ukuthi nje ma beyivumela amaZimbabweni ukuthi akulalinye icebo abayiphikisayo kakhulu iZANU-PF njengama-opposition party lamaZimbabwe nje wonke, ngoba mbona abaningi abantu beZimbabwe iZANU-PF abazayithandi, ngoba uthola abaningi basemazweni labasekhaya nje bona abancane yibo nje mhlawumbe engikhuluma nabo ukuthi ma beyizani bebamba abantu ngenkani ngokubatshala ngokubakidnapa. Kuthi sebesazi ukuthi vele abantu abasabafuni, ngoba lapho kuba la election khona kumele kubula abantu kushaywe abantu. So ama opposition akezame elinye icebo lokuthi makuyo ku election kungabi lodlame, kungayithuselwana, kungabulawa abantu bese kuyiwa kukhetho. iZANU-PF ibisi winner ke maye ukuthi yawina njalo ke ebakwenze gogo babulela bachaya abantu babalimaza baqeda lapho bathi bawinile. Asiko kuwina lokhuyana, into okuthiwa i-election othiwa winile uyabuwine i-free and fair election, ungajabule ende ngikudle ngiceke lawe nje awulankani ungabamba lesandla ngoba uyazi ungudlile. Le ipolitics yaseZimbabwe mina ngiyazi ukuthi izalungiswa umuntu onjani, especially besithembe bona osisi ukuthi bake bezama ukudinga ama better reforms, ngoba sasa siku election next year kunje election yakhona yabinye ukubulalisa abantu, kwethusela abantu, lokunyamalalisa abantu. iZANU futhi ibuyisitshela abantu ukuthi winile, no hayingcono iZANU iziyele ku election yodwa isivotele yona, ngoba makuqhubeka kuso akuyona ama election lawo. iZANU-PF ihlukumeza abantu baseZimbabwe.
Studio 7 siyabingelela abantu nkamini nkomukini lonke ma-Afrika mahle, silibingelela nje sithi lapha mina kangithukana ngithini zama ukuqondisa kwabantu abake bekele ukukhuluma ngomunye umuntu, kodwa ke la ilokuzi RPEMRP le siyayikele ngani yesifaka uhlukuza ilokuzeni i-South Africa abasiyekele ekuvota sizabuya sizovota sizazihambela thina nje ukuhamba kwethu, kodwa ke bekhangela ukuthi noma ukuvota is wasting time. Kungani bengazama ukudinga indawo ukuthi bebona amazwe abaphephelayo bephele khona bebona ukuthi bayazibangula bezibanga, ngoba phandle kokulwa angeke kukhululeke ilizwe. Ilizwe lifuna kuliwe vele kuhle ukuthatha ilizwe kuliwe. Loko kuloko kuthiwa hey amanye vota, amanye vota la hayi mina ngifuna ukukhuluma manga i-RP la izabe azama iparty ihlangane zibe ngamaparty amahlangeneyo, hayi khona ukubumba isiqembu iqembu sokungani vele kuyabonakala ukuthi emhlabeni lokuze namapolitika layahla kathi kungabunja kube iqembu ayi-1 kube namaqembu ayi-2 funda into eyi-1 esitrong. So hayi ngiyalingelela lonke lihlobo, hayi ke lizama ukuthi lisezele khonoko lingabe liloke likhuluma into ezingabheliyo njalo lingakhuluma omunye umuntu, umuntu lomuntu limekele yenza okwakhe, kodwa sihlekele ukuthi amaphathi engabi maningi akakabo. Siyabonga,
salibonani, salibonani u-Studio 7 hayi ungulube lapha e-Cape Town. Hayi siyayibonga usizi isinto ezimnandi, hayi siyalibingelela lonke a-Studio 7 abasekhaya nabaphandle. Siyalivingelela lonke bese mbulisa be-CCC bonke iZimbabwe yonke. CCC salibonani mamuka semese maZimbabweni pa-CCC singasaruziriganda. Hayi cela ubuze lapha kini ukuthi anibezanu babona yibo abacinga ukuthi bayazi yini ngelizwe leZimbabwe bodwa na kumbe othi yibo abakwazi ukubusa naye elizwe leZimbabwe. Ngicakele imbuzela uchuma melo mbuzo lo ukuthi lokho kuhlupheka kwabantu yabakubona kungcono yini ngikuhlala kahle yini hayi ngicakela imbuzelo uchuma lo gawo uthi ndawayibona ayibona indle indlu besibegcwelile izwe phandle amanye amazwe bexoxa lezibhedlela wabona into emnandi na hayi mabe khoya cakela ngidibanise nabo labe layinini yabo hayi ngiyacela ngeke ngikhulume nabo ngiyabonga studio 7 ngikhubela message yami ihambe angifuni kuba mude kakhulu safuna ukukhuluma labo uchumi kakhulu ngempezi bona bathi ngiyabonga
studio 7 studio 7 sanibonani mina ngihlutshwa ngabantu bakithi imthwakazi singabeka imthwakazi sibili kodwa ke inkinga kasisakwazi ukuthi basupportani basupport izanu ngoba bathi sisizi yomnyuthi sisizi kayifuni izanu kayifuni asoza votela uchama so ukuthi bavotela ngoba lo mqondisi kangenanga phela ku presidential so bathi senze njani bazamani bayasilahla sikwazi ukuthi bafunani kabasitshela ukuthi into eyiyo vela baye ukuqumila izwe siyakuzwa kodwa kade kumele siqale silungise ukuthi sibone ukuthi siqale sikhiphe yona izanu yakhona le kulokuthi bathi uchamisa bamfuni umnanga bazaliquma balithini kungavota ngasihlale kuphela siphonga ubukela
salibonani 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 ku studio 7 injalo ku studio 7 apa yaphila ngithi kubingelela ukuphela ku studio 7 hloko labangani lonke ngendawo ngezindawo ngingelela khonale esigabeni sami le case kwele mashumba lapha ngingelela wonke umuntu okhona kwampara wonke umuntu olalela i studio 7 naye umuntu ayo studio 7 omkhulu kakhulu vele bayangaza abaningi kulo ongangaziwa ngingelela tawo khona lapha emaphisa lapho mdaweni noma mnyelini njalo mtala wami amakhona yakwada amlalela i studio 7 lapho khona ngikubonga nje
sanibonani ku studio 7 balaleli lani esincedisayo ukuthi sikwenze ukufaka imbono lapha selibingelela siyabonga njalo usithethele indaba ezinhle lapha siyamuzwa umnangagwa kuthiwa uthini ukuthi ufuna ukwenzela abantwana izikolo ezifundwa mahhala kungabhadala akuyenziwe isiboni siyazi ukuthi into engekhoyo vele le into ekhulunywa kuphela kuphelele emoyena into eziphonga ukukhulunywa nje kuphela lezi ezingekhoyo umbuso wezanupief uhlukumeze wonke umuntu ezimbabwe laba abadiwe umbuso wezanupief wathiwathi uright usiba rightinga vele uvota wangikhona mbona kungalancedo ngakuyami vele mna hayi ngicabanga loku ungavoti nje kona into ekhuthaza abantu ukuthi bengavoti uvotelani vele ngazi idliwe uzanupief ekhona iyangena ngenkanelo kuze nembusweni so hhayi esikwanisayo sivoteleni asivoteleni umqondisi moya emarabi emtoka republic but ingene ephathi nxa singaphila ngcono kade lokuzeni nanti
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ze-WhatsApp +1 202 465 0318. Siyacela lingathuki njalo incwadi zenu zibe zifitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala zonke. Siyabonga. Ukwezemelika, amabutho akwele Ukraine abikwa esengene esigabeni salelo lizwe esezansi esasihluthunwe ngamabutho akwele Russia. Kodwa ingcwethi zomvikela ezivela kwele Melika leza kwamanye amazwe zithi osekwenziwe ngele Ukraine yikuluma ukungasoke lenelise ukuthi likuhlafune. Ingcwethi lezi zithi aluba ele Ukraine livikele indawo zelizwe leli ezingekho ezandleni zamabutho akwele Russia kulokuthi amabutho la aye kwezinye izigaba.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
isikhathi yasavume uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Indodana ka owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela ubikwa esemapholiseni kodwa uyise uthi ukhanya uzondana laye umntwana abezwani sebele minyaka phose emithathu bengakhulumisani. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela bulenjini ku www.voandebele.com.